So we see card to send a bago VOA in the belly.
Na kweze kuseni la mshanje mtwakazi kungomvulo mshaka 28 kunhlangula 2021 igama ngontunga milinku mo nanzi ezihamba pambili
kutshengisela ukuthi sokule ngozi enkulu kakhulu ukuthi lomkhuhlane nemetheke njalo abantu bathelelana
kubhubhe abantu abalitshumi lanye 11 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu amane 424 belo mkhuhlane lo
ngesikhathi kuvaliwe ama-livelihood abantu yiwo a-affected kanti futhi ngesikhathi sinye kunzima ukuthi sithi thina hhayi kakungavalwa kanti siyabona ukubhebhetheka komkhuhlane
umongameli welesouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus ngokufaka ilizwe lakhe kuzinga lesine ulevel 4 kambe isinqumo sikahulumende esokuthi imali egcinwe nguZulu emabhanga kumele izale ibe le interest singenza inengi ligcine imali yemabhanga na zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kubhubhe abantu abalitshumi lanye 11 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu amane 424 belo mkhuhlane lo lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu edlula isikhombisa 1736 asebebanjelwa umkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezingamatshumi amane lasithupha 46,442 izolo kuhlatshwe abazinkulungwane phose eziyisishiyagalolunye 8,961 ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane abahlatshwe esibili bona bedlula inkulungwane ezilitshumi lasithupha 16,790 asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu 756,291 asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebengu 518,968 sixoxele siphathamandla senhlanganiso ephatheke kunhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus eZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Sfanta.
Ukumemetheka kwalomkhuhlane sokusethusa wonke umuntu ngenxa yokuthi abantu bebelethemba ukuthi ngani sokudelile ikakhulu kuqalisile indaba yokuthatha injection yama-vaccine lokuthi bese sibona ngani inani selisehla kodwa kathesi kuyethusa ukuthi liyakhwela njalo nxa sinanzelele eNingizimu Africa e-South Africa ngapha abangomakhelwane bethu njalo abantu abaningi abasuka behamba eZimbabwe kumbe bengena eGoli kumbe bephenduka ngapha kutshengisela ukuthi sokule ngozi enkulu kakhulu ukuthi lomkhuhlane memetheke njalo abantu bathelelane.
Uhulumende uthi ilizwe liza kwamukela amajekiseni aphezu kwezigidi ezimbili 2.5 million evela kwele China ekupheleni kwenyanga. Ungathi uhulumende wenza konke yini akwenelisayo kudaba lokuhlatshwa kwabantu lapha.
Kuqakathekile ukuthi uhulumende agcine isithembiso sakhe zokudinga injection zibe ziningi lokuthi wonke umuntu eZimbabwe kudingakala ukuthi ahlatshwe injection ayithole nxa yayifuna ukwenzela ukuthi sithole indlela yokuthi bebe baningi phakathi kwethu lapha eZimbabwe abahlatshiweyo ukwenzela ukuthi lomkhuhlane ungakwanisi ukumemetheka kakhulu.
Kukhona na ongakuxwayisa mhlawumbe yena uhulumende kanye lomphakathi nje jikelele?
Thina besibona kuqakathekile njengamabantu ukuthi kuqhubekele phambili kukhankaselwe ukuthi abantu behlatshwe injection, ikanti kumele siqhubekele phambili sitshela abantu njalo ukuthi ukugeza izandla, ukuba le mask, lokuthi umuntu lokuthi abantu bengasondelani kuqakathekile kakhulu. Yiyo kuphela indlela esinga fikele ukuthi umkhuhlane ungamemetheki. Siyananzelela ukuthi emabhasini abantu babeminyene, siyananzelela ukuthi lapho okuthengwa khona ku-shopping center, kuma-supermarket, abantu baqhubeka beminyene. Njalo abantu abaningi bagcina bengagqokanga lawa amamaski la nxa behamba lapha endleleni. Ngakho into kumele sikhuthazane nini yokuthi singakwenzela ukuthi sibone amapolisi, kodwa sikwenzela ukuthi sigcineni impilo zethu.
Umfundisi Useni Spanda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Kusenjalo umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa wazise izolo ebusuku ukuthi useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus ngokuvala yonke imibuthano egoqela eyamasonto, ezombusazwe kanye lezikolo. Uthe imbuthano yezimfa iyo yodwa evunyelwayo, kodwa uthe akumelanga ibe labantu abedlula amatshumi amahlano. URamaphosa uthe phakathi kwamaviki amabili alandelayo akula ndawo ezavunyezwa ukuthengisa utshwala, kanti njalo uthe amakhefa asevunyelwa kuphela ukuthengisa ukudla abantu besiyadlela ezindlini zabo, hatshi kulawa makhefa. URamaphosa uthe njalo abantu abasavunyelwa ukuhamba-hamba kusukela ntambama ngo-9 o'clock kuze kuyetshaya u-4 o'clock ekuseni. Uxwayise uZulu ukuthi alandele iziqondiso lezi, wathi abazatholakala bezephula bazabanjwa ngesandla somthetho esilukhuni. Ekhuluma ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokwenqabela lomkhuhlane, uRamaphosa uthe uhulumende wakhe wenza konke akwenelisayo ukuhlaba abantu, wakhuthaza uZulu ukuthi bawamukele lawa majekiseni ngoba esebenza njalo engelawo umthelela omubi. Kodwa ibandla eliphikisayo ele-EFF lethule umbiko lisola iziqondiso lezi njalo lisithi uZulu kamelanga azilandele. Leli bandla lithe uhulumende kaRamaphosa kumele ahlabe abantu ngobunengi, hatshi ukuvala ilizwe. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela isizalwane seZimbabwe kwele South Africa, eZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwanazi.
Kubiwa kakhulu ezibhedlela eziningi sekungathi impela kumbulwa kwembeso. Kukhanya ngathi le strand ye Delta ebikwa kuthiwa isukela eNdiya kungathi thelelekana kalula, futhi kuyavama nje ukuthi abantu babe nama complication lawa adala ukuthi ukugula kwabo kudinge izibhedlela. Ngakho ke sibe sesikulindile vele ukuthi kungenzeka ukukhuphula izinga kumalevuzi lwa okuvala ilizwe. Nakhona nje njengoba sasho nje lakudala ukuthi iyinkinga lento ngoba ngesikhathi kuvaliwe ama livelihood abantu yiwo affected, kanti futhi ngesikhathi sinye kunzima ukuthi sithi thina hayi kakungavalwa, kanti siyabona ubhebhetheka komkhuhlane nokulahleka kwabantu.
Udaba lokuvalwa kokuthengiswa kotshwala bathini abantu ngalo?
Siyasinanzelele lapha kakhulu eGoli ukuthi ibhizinisi lotshwala abanye mhlawumbe bengalibuka nje njengomuntu onathayo ukuthi hayi abantu bayanatha bayadakwa, kanti akupheleli lapho. Ibhizinisi lotshwala liphethe inhlanga eziningi zebhizinisi nezomnotho nokusebenza kwabantu, kusukela kubatshayeli abatransporta lobotshwala, kubantu abafaka amalabel phezu kwalobotshwala, kubantu abalimayo emasimini ukuze kukhandwe lobo tshwala kuma restaurant abuthengisayo ibusiness lotshwala lona ungalikhangelisisa limumethe iminyango eminingi yezomnotho imali ivalwa akubi ukuthi eqinisweni abantu bayama ukunatha utshwala kuya nje sekuyikuthi abantu sebebulanda ku black market yiyo ke into esinanzelele ngama lockdown onke saze savelelwa izifo uma usakhumbula kwashona abafana abane abasebhinga abomdeni owodwa ngenxa yezizathu zokuthi abantu besebezama ukuziphekela utshwala ngokubona kwethu akuvala asikholwa ukuthi kuzovimba lutho nje bazobeqhubeka abantu belokhu bekudinga lapha ku black market bazoba belokhu bebuphuza kanti umnotho welizwe uzokulahlekelwa bekungcono ukulawula indlela abantu mhlambe kuthweka babuthenge babungi bangene labo emakhaya into efana naleyo kodwa kulawulwe kwengezwe nje indlela zokuzivikela but uyayinanzelela futhi lento ukuthi umongameli phela kumele asithathe isinqumo esijikileyo ngoba bayaphela abantu izibhedlela nazo zikhanya ziyashoda ngabongikazi ukuthi abantu babelatshwe lapha ngoba abantu sebesiba baningi kakhulu ngesikhathi sinye
uRamaphosa sizwe ekhala njalo ngabantu abamemethekisa imbiko yamanga ngamajekiseni okwenqabela lomkhuhlane ludaba olubhahe kanganani lolo
amavaccine inhloso yawo yikudala into okuthiwa i-head immunity ngakho kubalulekile ukuthi abantu bawathathe amavaccine ukuze badale ukuthi kube ne-head immunity i-head immunity yokhandwa ukuthi umuntu amasosha akhe omzimba uma esekwazi ukuvikela lolu COVID kube ne-transmission e-less around the community so siyabakhuthaza abantu ukuthi bawathathe lawo mavaccine njengoba uchwepheshe besho ukuthi aphephile
Umnumzana Bongani Mkhwanazi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Uhulumende wethule umthetho ngeviki edluleyo othi amabhanga kumele ahlawule uzulu ogcine imali kuwo inzuzo kumbe i-interest ngesiNgisi. Ama-savings accounts yasezathola inzuzo esukela ku-5% ngomnyaka ngemali yeZimbabwe kuthi labo abalama-fixed term deposits sebezathola i-interest esukela ku-10%. Le yindlela yokuhuga abantu ukuthi bagcine imali emabhanga aji ezindlini. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi abantu bazahugeka na bayihambise imali yabo emabhanga nxa sikhangela ukudliwa kwezimali osukuke kwenziwa nguhulumente kanye lokungahlaliseki kwezenotho. Sixoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Regishoko
mazukhangela okwezereserve bank singade beya kwisikhathi eside it was long overdue kodwa inyathelo abalithetheyo lizachaza thina esithi singama-depositors sifaka imali ukuthi ithole inzuzo ngokuyifaka kodwa osifuze sikhangele in terms of ukuthi i-economy khathesi does it support intoyona le enjengayonaleyo ngoba nxa i-reserve bank sibe yafaka ama-minimum standard ama minimum standard yawafakileyo ikhangeleni ukuze ifikele kiwo so kuzayenzakalayo kubana imali ye-productive esithi ngama-lending rates kuzayincreasewa so imali izadula kulabana abayibolekayo for productive purposes emakampanini so ngezinye indlela thina ama-depositors were happy but for those that lend money from banks it will have a serious impact kibo ngoba imama rates azayincreasa ikakhulu endaweni enje besikhangela ukuthi kubona u-reserve bank zayinike i-directive ukuthi amabhenki kanike i-interest kodwa ingafaka ama-threshold ngoba ama-threshold kuwafaka i-calculate yena ibonene ukuze ufike ngoba lokhu kuyinto okuthi njengesizwe siyayenza izinto nge-command akusincedi ngoba i-economics ngokwayo ayiye esithi i-freelance akula nto yamahhala ukuthi uthole okunye fuze kufake okunye ngale ndlela ngithi hayi kuqondile abakwenzileyo kodwa abasakwenzanga ngendlela yangikhona ezayenza ukuthi wonke umuntu abone ubuhle bakho
njengoba isizala imali ebhanga isizabona na abantu abanengi sebegcina izimali emabhanga ngoba okwamanje siyazi ukuthi abanengi bagcine imali ezindlini bebalekela okwake kwenzakala ngaloya mnyaka lapho abantu abavuka khona bathola izimali zabo zonke sezidliwe emabhanga amabhuku esengasela lutho.
Imali ingatholakala emabhanga kulezi zathu eziningi. Singathi indaba yokushelakala ama-interest ngezinye izizathu, kodwa ezinye izizathu indaba ze-inflation. Ilizwe lilokhu li-under-inflation, ungazuyigcina imali emabhenki iyabe lokhu iluza ivalo namalanga amalanga, njalo kungela indlela ongayithi ungayisebenzisa ngayo. Ubusukhangela njalo ukuthi sina siyi-cash economy, so kulabantu nje generally abaphila ngokuthengisa imali. So imali yami kulokuthi ngiyifake ebhenki ngithola i-benefit yami ukuthi ngikhiphe imalini nxa ngiholile, nithatha imali yami ngiyikhiphe ngiyitshintshiwe ngama-US dollar, ngiyisebenzise ngama-US dollar kumbe ngiyithengise. Benzenza njalo ngoba ngabe ngithengisa ama-US dollar imali yami ngiyithengisa i-cash, ngithengisana. Yikubona kwesikhathi amabhenki avuke egcwalele ngabantu abafuna i-cash, ngoba kulabantu phandle abathenga i-cash. Imali ngokwayo siyi-commodity e-tradable esingathi siyi-business. So kuzathatha isikhathi eside ukuthi abantu begcine izimali ebhenki, ngoba ayisiko kuphela ukuthi kuthole, kufunakala ukuthi bawuthole i-interest ebhenki, kufunakala njalo i-confidence, le-trust ku-banking system eZimbabwe. Ungananzelela yona le into kathesi ingane ingaphansi kakhulu eZimbabwe ku-banking sector, esile-trust le-confidence. Abantu bahlala belokwesaba, ikakhulu ngakhangelela ukubana yona i-reserve bank ngokwayo ifuna ukurana amabhenki ngemthetho ngesikhathi ngesikhathi. Nenyanga kuyabuyenye i-directive, liyaninyanga kulenye i-directive, khonangana kuyabulala i-confidence le-trust ebantwini.
Umnumzana Reggie Shoko yingcwethi kwezenotho. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi owake waba yisiphathamandla sebutho u-retired Major General Clever Shadrack Chiramba ubulawe ngomkhuhlane we-COVID-19. Inkundla ye-New Zimbabwe ivika ukuba isiphathamandla se-ZANU-PF uMnumzana Patrick Chinamasa uthi ibandla le-MDC Alliance yilo elimele lisolwe phezu kohlelo lokudilizwa kwezindlu zabantu okwenzakalayo emadolobheni achiyeneyo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani basakazi nabathandi be-Studio 7, lona okhuluma ngu-Gift Sondoko umfo kaNdlovu. Basakazi, bengithanda ukuphawula kakhulu ngabantu bakithi abakuzana abafana labo Obert Mpofu, o-Simon Khaya Moyo, labo Gawule, labo Chuma labantu. Bebesiyayenzani kanti vele esithombeni sikambuyane yani? Sibabone bekhothama beguqa laphana esithombeni sikambuyane nanda bekhupha lezi cathulo. Bayayiwazi umlando kambuyane yanda. Ubuwona wayi bengatsheli abawomnanga gobezanu laphana ukuthi labo inkosi yakithi ibekwe esitulweni sayo iphiwe ibudget, lawo bekhotamela inkosi yakithi ubulelani kalobhengula kamzilikazi kamashobana. Hayi, le nto yabo leyo kuyakhotamelana lombuyani yanda. Hayi hayi hayi, ngizwenyanyeka kakhulu ngabantu bakithi. Mbese ngibuya laphana kuqembu lesizwe laphana i-MRP, bengisalalukela isikhuzile basakazi ukuthi kathi izaya nini ku-Congress, ngoba ngathi kungandla fonya 2014 ngake ngazi iphi isikhathi ngafunda i-constitution yabo ithi every 5 years kufanele kuyiwe ku-Congress. So i-Congress iwa nini, ngoba if lafonya 2014 i-constitution le yaqala ukuba active 2014, kusho ukuthi yonke leadership liyana amathemu aba expire 2019, ngokufanele beku Congress. So asizameni silungiseni laphana, singayenzini amaphutha kaSwangirai wokuvayolate i-constitution yeqembu. USwangirai wavayolate i-constitution yeqembu lakhe MDC. Buka manje ukuthi kona imphumela yokuvayolate i-constitution injani. So ngiyafisa ne-MRP laphana ihambise izinto ngohlelo, futhi ku-top leadership umuntu ekhitshwe kahle, engakhitshwa nje individually uma engabe wonile. Siyafisa mpela laphana kwamthwakazi kungabi le nyizana. Ngiyabonga ngokuhlala zethembisa.
Njalo bashaza kwaSuthu Seven no indawo nezishayene zethu. Wesicela inhlanganiso lezinceda abantu, especially abalimisi okukhethwa khona enhlanyelo ngokuwiniswa abantu ukubana kumashowa lapho ukuthi ngabe ubayananzelela ukuthi especially lapha emakhaya ukuthi uzathola ukuthi umuntu uyawina ngale ngenhlanyelo yabe ithethwe kumakhelwane emasimini enganamabele enebulwa yindlala. Kanti bekunani ukuthi beke benze ishowa ukuthi unumber one ulamabele amaningi ukuze kukhuthaze abantu ukuthi balime kakhulu kungabi kulenza lesigabeni ejike khona ngale kumahlasela characters njani nachane naske mokendo general manager sadika sabongani uvuka njani khona lapho izizibambe kahle ubukhokheli bakho buqotho uqinise yonke ndawo hayi siyathandeka sabongani yenze development ye phambili ngijike kumahlasela futhi south north east unamafiko sisi ngikuphila nazele le COVID-19 ngoba iyabulala ndona mamula lo
Sanbona basazi besitshutshe 7 okhulumayo ingqalabutho esigabeni saseropane besicela sizidlulisele lo mlayezo ukuthi cela abantu bezano bekele ukuthuma abantu babo emathebelelendi bezodistroya into zasemathebelelendi angithi bona bayehluleka vele badatshilizwa ngokuthi bayekele into yabo le
Sanibonani ku Studio 7 okhuluma umkhulu wasendaweni yasenkayi kusikhobokhobo. Ngiyajabula le audio uma ingafundwa. Inkinga yeZANU-PF i-1 ibusa abantu ohatelelo benyathezela abantu. Abake bebusa abantu sikhululekile manje abantu abaningi bangaphandle kwamazwe. So into yona le bona bayibheka njani? Bathi kurayithi na bazolungisa nini ilizwe ngapha vele batshona besidla imali bedlela imali ye-parliament. Ilizwe abakalungisi lutho lokhe bebhoda ngamasikafu beyagagile. Hayi, sikhathele ngayeZANU-PF asisayifuni. Ngazi umuntu olokhu esavotela iZANU-PF uyabe evaleka amehlo enjani. Sikhathele ngaliphathi asisayifuni. Lo mozora layo iyimpimpi yeZANU-PF asuke nje. Hambe khatshana vele ngatholi ngitsho le vote eyi-1.
Alibonani Studio 7 nabalaleli benu iZANU-PF yesibulala izwi lakithi bakithi yonke into igugukile kusukela u-1980 sikhipha ama-minister sikhipha ama-governor sikhiphe usazisegcina ngo-2017 sikhipha u-president ekhithwa ngamasoja kodwa-ke akulalo phosa oluguqukile izinto lokwezisiba worse yiko-ke isoshini esesele kuphele ukuthi sikhiphe iZANU-PF singakhiphe iZANU-PF lizwe lakithi liyaguquka libe lizwe lihle kahle elihlalekayo ngiyabonga kakhulu
Salibonani amaZimbabwe amahle. Mina kune into kade ngicabanga ukuthi angake ngowakade abantu siye kokukhuluma okweningi sileli shona lo mdebele lo muvela lo mshangane lo yini. Asibambaneni sibe into iyodwa. Sikwazi ukukhupha lezi siwa libulwa iZANU-PF. Nani koma nje nangicabanga njengamanje iZANU neZANU-PF zabambana. Yikho lokhu manje zasikumeza. Lokhu kwakufuneka thina njengamanje sibambane njengabantu waseZimbabwe. Sikhiphe lo ZANU-PF sibe nephathi iyodwa nje inhloso yethu ukukhupha uZANU-PF ehlalweni. Singalokho sithi hayi mina lokhu amntwakazi mina lokhu waseshoneni lokhu ubuyakhuphi. Angeke siye ndawo kufuneka sikhiphe le ZANU-PF. Sibambane sibe iphathi i-1 futhi iZANU-PF ehlalweni. Ngoba iZANU-PF izipula neZANU-la wabambana namanje yibantu basihluphayo. So ngathi bafuna sibambane sibe nephathi iyodwa inhloso yethu ukukhupha iZANU-PF ehlalweni. Ngiyabonga amazibavu amahle.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Izitabane kwele Malawi zitshengisele ngomgqibelo zigala ngokuthi uhulumende kumele azinaze njalo zivunyelwe ukutshata. Ngokubika kwentathelizindaba ye-Voice of America uLamek Masina. Kubhubhe abantu abedlula amachumi amathathu ekulwisaneni kwamabutho kahulumende labahlamuki kwele Somalia izolo. Kubike njalo intatheli izindaba ze-Voice of America uHarun Maruf lo Abdi Wahid Mwalim Ishak. Singene kudaba lwemelika. Onqotshwe ngomongameli Joe Biden kukhetho olwedluleyo, umnumzana Donald Trump wenze umhlangano labasekeli bakhe e-Ohio ngomgqibelo, lapho aqhubeke ekhala khona ngokuthi waqilibezelwa kulolu khetho lanxa nje engelabo ubufakazi. UTrump usole kakhulu umbuso kaBiden njalo wacothoza abebandla lakhe lama-Republicans abangavumelani laye. Lo ubungumhlangano kaTrump wakuqala selokhu ephume embusweni ngozibandlela kulandela ukunqotshwa kwakhe. Abanye bathi uTrump engaba elungiselela ukuncintisa njalo kukhetho oluzayo. Sixoxele ncwadi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
UTrump into azama ukuyenza ulungiselela ukhetho oluzalandela kuyindlela yakhe ukuthi abe ecampaigner, nxa singakubeka ngesilungu ngaleyo ndlela, njalo engumuntu owenzela ukuthi ama-Republicans angazitholi esesimeni sokuthi akusasa angavuka esekhethwe omunye umuntu ongabamela. Wenzela ukuthi ahlale khona, singathi ngesilungu phecelezi ahlale ekuphitha, wenzela ukuthi ngazo zonke izikhathi, ngoba evele ekhulumile wathi yena ngokhetho olulandelayo uzafuna ukuthi abe nguye ozaqhubeka akhankasele ama-Republicans. Yikho okwenzakalayo, uyazilungiselela, uzimisele ukuthi into leyi aqhubeke ngayo.
Ubona ibandla lama-Republicans limamukela ngezandla zombili njalo libambene yini? Alubana ethe wazisa uTrump ukuthi uzancintisa njalo kukhetho oluzayo.
Abebandla lika Trump ama Republicans kaba bambananga, abamfuni abanye bangkhona uTrump, kodwa iproblem ekhona uTrump manje ngesimo esikhona iparty ama Republicans nguyo ibambileyo, ngoba ukhankase kakhulu ekukhankaseni kwakhe wanelisa lokuthola imali eziningi ezebandla ezincedise umkhankaso webandla lama Republicans. Kungenye into emenza aqhubeke ibambe ngasesidukwini. Sokusithi kuwe elinye iqembu leli vele lingamfuniyo elizimisela ukuthi lanxa sokutheni kungangcono amacala akhe lawa athi nxa esekhangelwa lawo basapoti, ukwenzela ukuthi basapotele ama-Democrats, ukwenzela ukuthi baze baye bamthole ngumuntu olecala okungamvimbela ukuthi amele ibandla lama-Republicans. Yilo uhlupho olukhona uTrump lakaze ahlangana nalo. Kuningi okukhona kusazayenzakala, kodwa iqiniso sweni ibandla lama-Republicans lona lodwa li-divided. Akukho clear, akukho sobala ukuthi kubeke ngaleyo ndlela ukuthi kahle kahle baza kuthini ngaye uTrump. Ngoba eqinisweni uTrump bayakwazi bonke ukuthi izenzo zakhe zonke lezi nxa ikhankasa esifana namarali esenza konke akwenzayo, uzama uhlala elungiselele ama-Republicans ukuthi isikhathi xa sesifikile sokuthi kukhankaselwe umongameli, yena ufuna ukuthi abe nguye ozama la ibandla lama-Republicans. Iyo indaba ekhona.
UDokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusazwe. Iziphethe ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lanye 11 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kutholakale abedlula amakhulu amane 424 belo mkhuhlane lo. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus ngokufaka ilizwe lakhe kuzinga lesine, lapho asevale khona yonke imibuthano kanye lokuthengiswa kotshwala. Kambe isinqumo se-Reserve Bank esokuthi imali egcinwe nguZulu emabhanga kumele izale ibele interest singenza ukuthi abantu abanenge bagcine imali emabhanga na? Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi, uNtungameli Nkomo.